Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Lichona njani mtwaka zomu le ola mugela emoye ni ngolwesibili mhlaka 15 kuNhlangula 2021 ngontunga milinkomo. Endabeni zethu lamhlanje kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 kuleli izolo njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi abalisa inkulumane iemakhandeni kanye le-North End yiwo asehlaselwe yi-coronavirus ukwedlula zonke indawo koBulawayo. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela i-National Foods wona ethi izawajezisa ngoba echaphaze imali yakwamanye amazwe ewathola kuhulumente. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Ilizwe lingene kusuku lwesibili namuhla ngemva kokuba uhulumende eqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwe-coronavirus uzulu eziphilela nje njengensukwini ezisebenzela. Kubhubhe abantu abathathu ngomkhuhlane lo eZimbabwe izolo njalo kutholakale abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhuphule inani lasebebhubhile laya kunkulungwane elamakhulu aphezu kwayisithupha 1635. Asebebanjelwa umkhuhlane bona sebesedlula inkulungwane ezingamachumi amane 40,077. Abantu abahlatshwe ijekiseni yalomkhuhlane eyakuqala izolo bangu 421 kuphela, kuthi abahlatshwe esibili lapho bangu 724 kuphela. Asebehlatshwe ijekiseni yakuqala bonke sebengu 693,568, kuthi asebehlatshwe esibili sebengu 411,635. Kumbiko olwethu leizolo ntambama ugatsha lwezempilakahle lwazise ukuthi kulamalokitshi amathathu asehlaselwe yilomkhuhlane ukwedlula zonke indawo koBulawayo abalisa inkulumane iyemakhandeni kanye le-North End. Kodwa lanxa kunjalo inengi kulawa malokitshi lithi lisemnyameni nje alazi lutho. Kubika ubathabile Masuku.
Uhulumende wazise izolo ukuthi amalokitshi womathathu yiwo alenani labantu abahlaselwe yi-COVID-19 ngobuningi koBulawayo kulezi nsuku, njalo asesibayeni sinye lendawo ezifana leChiretsi, iKariba, iKaroi leKwekwe, zona ezivaliweyo sikhuluma nje. Kodwa lanxa kunjalo abantu kukhanya bengagqizi eqhakala, nanku beqhubeka nje ngempilo yansuku zonke kungelani lokuthi uhulumende useqinise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwalomkhuhlane kusukela izolo. Isakhamuzi senkulumane inkosikazi Sanele Moyo uthi inengi alilalwazi lokuthi ilokitshi leli ngelinye eliqanjiweyo elisengozini enkulu.
I-lockdown le ekhona ikhona emaphepheni, kodwa thina siyiboni lokho kufanana sizigadela lamakhomi la angavunyezwayo angasiwo kazukhu lokho esigwanisa isigade. Singizwa khathesi sokuthiwa inkulumane layo i-hotspot area ye-COVID-19, kodwa thina abahlali bakhona ngale asilalwazi ukuthi khona sibe kwasithika ithi i-COVID-19 ibhahile.
Ukudingisisa okwenziwe yilumsakazo koBulawayo kuveze ukuthi abathengisayo bebezisebenzela njengenjayelo, njalo amapholisa ebengabonakali emigwaqweni. Isakhamuzi unkosikazi Prim Mpofu uthi lanxa bewesaba umkhuhlane lo kunzima ukuthi bahlale phansi ngoba kumele baphandele imuli zabo.
I lockdown ifakiwe siyakwazi kodwa kunzima ukuthi silandele lokhu ngoba thina nxa singasasebenzanga awuli esiza kwenza ukuthi sigqoke ama masks sisebenza ngoba vele akukhanye lutho olukhona abantu bagcwele emgwaqweni akula ma roadblock wonke umuntu wenza okwakhe
esinye njalo isakhamuzi umnumzana Dumisani Sibindi uthi kulokhe kulokuminyana kwabantu emabhasini ezupho khona athi kulakho ukumemethekisa i COVID-19
akwakathesi town thina siyazingene la akula ncwadi akula ama roadblock siminyana kuphela kuzuko kona poseta ningazi ukuthi kanti mhlawumbe waye kuthiwe ama church avalwe uyena vele corona yangkhona ivele igcwele ebhasini abantu beyikho ababuthene khona ema church kungcono kule social distance
umqondisi wesibhedlela sempilo usikhwica mfundo solwayo ongwenya uthi ubhubhane lolu solukuhlandla lesithathu ngakho uthi uzulu kumele aqaphele
Ubhubhane lolu sokusehlandleni lesithathu ngapha kobulawayo enkulumane emakhandeni ne-Northern Suburb yikho soluvimbe khona kakhulu kodwa siyalixwayisa ngoba ubhubhane lolu solugcwele indawo yonke solumemetheke kakhulu lizibambe
kusenjalo ugatsha lwezempilakahle lwethule umthetho we-statutory instrument 170 namhla okumele ulandelwe ngesikhathi lesi kuvalwe ilizwe imota ezithwala abantu akumelanga zidlulise inani elivunyelweyo kuthi lapho abantu besehla kufanele imota igeziswe ingakaze ithwale abanye njalo amabhizimusi azavula kusukela ngehola lesitshiya galombili ekuseni avalwe ngehola lesithupha ntambama imbuthano yonke egoqela inkonzo isimisiwe ukuthi izimfa zivunyelwa abantu abangamachumi amathathu i-30 kuphela indawo ezigoqela iHurungwe iKariba leKwekwe lapho okubhahe khona lolu bhubhane kuzabe kulemigoqo yekhefyu eqala ngehola lesikhombisa ntambama u-7 PM kusiyafika ihola lesithupha ekuseni u-6 AM indawo zonke zokufundela sezivaliwe uma uzulu engalandeli lokhu kulezi jeziso ezikhona ezifakiweyo ngimele studio 7 kobulawayo ngingubathabile masuku
I-Reserve Bank of Zimbabwe namuhla iyethule uluhlu lwamagama amankampani alitshumi lasishiyangalombili 18 lisithi asebenzise buchapha imali yakwamanye amazwe ayithole kuleli bhanga phansi kohlelo lukahulumente olwe-Foreign Currency Exchange Auction System. Ngokunjalo ibhanga leli lithi lizawajezisa lawa mankampani kubika uMavis Gama.
Amankampani la abalisela iNational Foods, iGeorgia Petroleum, iTetola Investments, Africa Steel, Westville Investments, Flicknick Enterprises, Jewel Valley Commodity Brokers, Faircloth Investments, Glenlass Trading le Natural Stone Export Company. Amanye njalo abalisa iNuvet Trading, Firebrook Investments, Classic Energy, Clorex Energy, Eplochem, Mutare Mart, Soske Fuels, Kanye Leukemia Investments. Kumbigo awethule lamhla usibalukhulu we-Reserve Bank, umnumzana John Mangujika, uthe amankampani la ephula umthetho we-statutory instrument 127 olawula ukuthi imali yakwamanye amazwe ayitholayo emkambo kahulumende kumele isebenze njani. Umthetho lo uthi abayabe betholakale besebenzisa imali le ngendlela engayisiyo njengamankampani lawa bazajeziswa ngokubhadaliswa imali engena kusigidi 1 million Zimbabwean dollars kuthi amabhanga azatholakala lawo esephula umthetho azahlawuliswa i 5 million Zimbabwean dollars. Lumsakazo uxhumane lomkhokheli wenye yalawa mankampani eNational Foods Private Limited umnumzana Mike Lashbrook yena othe akanelisi ukukhuluma ngalolo daba okwamanje unobhala jikelele wenhlanganiso yezisebenzi eZimbabwe Congress of Trade Unions umnumzana Jafet Moyo uthi akuba mangalisi bona njengoba bebehlezi bekhuluma ukuthi abamabhizimusi kabaqhubi kuhle imisebenzi yabo
sivele sikwazi ukuthi abamabhizimisi bayajonjela indlela abenza ngayo ibhizimisi kasiyo ndlela esingathi ngesilungu is sustainable.
Umoyo uthi akhona amanye amankampani amakhulu angaqanjwanga amele lawo avezwe njalo ajeziswe Isakhamuzi sebubi enyakatho yemandebeleni umnumzana Zakaria Nkomo laye upha umbono wakhe.
Ngabantu abaziyo ipolitiki zabo lezi ezilula kakhulu elokhu besazama ukubamba abantu bezimbabwe ngamanga yibo aba-abhyuza iforest leyo.
Phansi komthetho we-statutory instrument 127 wona osolwa ngabanye abamabhizimusi abazatholakala besala ukwamukela idola leZimbabwe kumbe bethengisa ngentengo ephezulu bazahlawuliswa imali engange 50,000 Zimbabwean dollars. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, yimi uMavis Gama.
Uhulumende ubikwa esephikisile ukuthi uhluthunele isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo oluntu e-OSISA umnumzana Sipho Sami Malunga labanye bakhe ipulazi sithi livele ngelakhe ngoba walithathela umlimi omhlophe. Ekhuluma lephephandaba leThe Herald namuhla umnumzana Richard Moyo oyisiphathamandla sikahulumente enyakatho yemandebeleni uthe mhlawumbe umalunga labanye bakhe ababalisa umnumzana Zephania Dlamini lomnumzana Charles Moyo bathenga okunye okuseplazini leli hatshi umhlabathi ngoba wonke ngokahulumente kusukela ngo-2004. Kodwa umalunga ulobe enkundleni yeTwitter sithi ngempela iplazi ngelakhe labanye bakhe njalo uthe balencwadi ezikufakazayo lokho. Uthe bazaphikisa lolu daba endaweni ezifaneleyo. Umalunga indodana kamuyi umnumzana Sydney Malunga owayelilunga ledale lephalamende njalo owalwa impi yenkululeko ekuviyo leZipra. Umthethwandaba weHarare ubikwa ufumane izigebengu ezidumileyo elizweni eziyisishiyankalombili ezigoqela uThaji Abdul zilamacala okugadla izikhali ngaphandle komthetho. Lokhu kwenzakala ngesikhathi sidlela evalweni izakhamizi zeGwanda ngenxa yezigebengu ezihlasela ngemibhobho, amabhemba lezinye izikhali. Kubika u-Albert Ncube.
Abahlali beGwanda esixoxela labo bathi abasabugqutha ubuthongo ngenxa yezigebengu lezi ezintshontsha zihlome ngezikhali okuludubu olusabalaleyo ekuqaleni komnyaka njalo kuqhubeka ludlondlobala. Ezinye izigebengu lezi zibikwa zingotsheketsha bemba igolide ngaphandle komthetho endaweni ezitshiyeneyo kuleli dolobho. Unkosikazi Duduzile Masilela ongumhlali weSpacecop North Ward 5 uthi sebelala bengalele.
EGwanda sesiphilela evalweni sisesaba ubugebenga osobukhona phakathi komuzi wethu. Sekulaba nezigebenga ezihlume ngemibhobho langamabhemba ezingenela abantu ezindlini.
Umnumzana Morvin Dube wayizikhulumeli senhlanganiso yabahlali eGwanda Residents Association uthi osekwethusa kakhulu ukuthi lezi zigebengu sezihlomela ngemibhobho.
Sikhulumisene lamapholisa sathola ukuthi hayi bazazama by all means ukusincedisa.
Umsekeli kameya wedolobho leGwanda umnumzana Ponalo Maphala ongukhansila kuward 6 uthi izakhamizi ziba sengozini lapho kutshona ilanga.
Sekulabantu abazibiza ukuthi ngona besikwadi babe bebonakala nje behamba ebusuku akusahanjwa, sekule curfew kule ndawo lapho esihlala khona. Siyabe sisitshela abantu ukuthi lingahambi nxa sekusebusuku, sibalekela khona ukuthi khona then angeke adlule umuntu.
Uthi kuyadingeka ukuthi amapholisa abhodabhode njalo nje ebusuku ukuze lezi zigebengu zibanjwe zijikelwe emajele.
Abantu bahlukumezekile lapho ewadini abasakwazi ukuthi khona bayenzenjani. Isigaba sihlaselwe ngendlela engasi yo abantu abasaphilanga ngendlela ekhona.
Othaphethe isihlalo sesikhulumisa amapholisa ezansi emandebeleni umnumzana Thabani Mkhwananzi kaphendulanga imibuzo esimthumele yona ngalolu daba. Kuviki edlulileyo amapholisa abike ukuthi adinga izigebengu ezine ezihlasele izakhamizi ezimbili ngezinduku zathatha imali labo makhalela ekhukhwini. Ekupheleni kwamabasa amasela ehlome ngemibhobho ahlasele isitolo sakomtengeni eSpice Corp atshontsha imali engena kunkulungwane ezingamakhulu amahlanu 500,000 rand kusenda lwephephandaba leHerald lithi umthethwandaba namhla ufumane izigebengu eziyisishiyagalolunye 9 zile cala lokuthwala imbhobho ngaphandle komthetho. Izigebengu lezi zibalisa uMusa Touch Abdul, Libhadi Mpamanga, Prince Magotsa, Godfrey Mpamanga, Charles Lundu, Rudolf Kananga, Innocent Jairos, Tapiwa Mangoma, lo Carrington Marasha. Udubo lwezigebengu ezibamba inkunzi ngemibhobho lezinye izikhali solubhahile kakhulu elizweni, ikakhulu endaweni ezifana lakobulawayo egogo laseGweru, lapho amapholisa asefake khona umthetho ovimba abantu ukuthwala izikhali. Ngimele umsakazo weStudio 7, ngisemajawundeni eGwanda, ngingu-Albert Ncube.
Yebo 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 mthwakazi omuhle, siyalinxusa kuhlelo lwabatsha olwe The Connection esulethulela lona maviki wonke ngolwesibili ngo 8 PM. Namhla sixoxa ngokuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19. Sikhangela njalo inhlelo ezikhokhelwa ngabatsha ezifundisa uZulu ngokuqakatheka kokuyobhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Silukandaba lingakhuthwa yilolu hlelo lilami uMike ngo 8 ntambama.
Inhlanganiso yamagqwetha ezansi yezwekazi leAfrica, eSADC Lawyers Association, ithi ikhathazekile kakhulu ngokungenela kwezombusazwe endabeni zokuthethwa kwamacala emithethwandaba ikakhulu eZimbabwe. Kubika uThuso Khumalo.
Umkhokheli wenhlanganiso yeSADC Lawyers Association uMnumzana Stanley Nyamanindi uthi ucwaningo abalwenzileyo lukhombisa ukuthi iyanda imikhuba yokugxamukela kwahulumende endabeni zokusebenza kwemthethwandaba. Uthi ubufakazi butshengisa ukuthi abaphikisana lohulumende bancitshwa ithuba lokuhlawula imali ye-bail loba kusegcekeni ukuthi asikho isizathu sokwenza lokho. Uthi ezinye izigwebo ezethulelwa abaphikisana lohulumende zikhomba ubala ukuthi omahluli basebenza ngokwesaba nokutshelwa ukuthi benzeni.
Zimbabwe, we are witnessing obviously attacks on the judiciary.
Kuningi ubufakazi esibubonayo obokuthi kulokungenela kwabezombusazwe ekuhlahlulweni kwamacala alabo abaphikisana lohulumende.
Inputs to farm. Obviously, the challenge is that they may be compromised in their independence.
Lumbiko uphuma kusanda kukhululwa amalunga ebandla le-MDC Alliance uMnumzana Last Mayingahama lomnumzana Thungamira Emadzone abebegwetshelwe ukuhlala ejele okweminyaka engamashumi amabili ngecala lokuthi babulala ipolisa. Kodwa umthethwandaba we-Supreme Court usubakhulule osekwenze kwavela ubala ukuthi ukugwetshwa kwabo bekuthintana lokuthi bangamalunga aziwayo awebandla le-MDC Alliance. UMnumzana Nyamanendi uthi iyabakhathaza kakhulu imizamo yokuguqula isekelo sombuso kungalandelwa indlela zombuso okhululekileyo eza kwenza kungaphiwa amandla amaningi ezandleni zababusi. Inhlanganiso esisole njalo lokhu ethi kwethuselwa nokuthethiswa kwabahluli abethula izinqumo ezingathandwa nguhulumende. Awukapholi Maseko, umphathintambo ogatsha lwendaba zemithetho uMnumzana Ziyambi Ziyambi, ethule amazwi aqatha kubehluli abethule isinqumo sokuthi akukho emthethweni ukuthi uChief Justice Luke Malaba aqhubeke sebenza sekwedlule isikhathi sakhe sokuthi ayiphumula. Inhlanganiso yamagqwethale ithi lokhu kuphazamisa omehluli ukuqhuba umsebenzi wabo bengesabi muntu. Isikhulumeli sebandla lezaphu kwele-South Africa uMnumzana Khanyisa Zinkala uthi okukhulunywa ile nhlanganiso yamagqwetha kuqotho njalo labo bakhathazekile ngakho.
Kubuyelwe back ku-constitutionalism, ihlonitshwe i-constitution yesizwe, kungabi ukuthi abantu sebesenza santando baphule i-constitution. Sisola kakhulu lokwenziwa ngama-parliamentarian ukuvota on izinto eziyabe zivele zona ngokwazo zingekho ngasemthethweni. So sithi thina njengoba 2023 ebuya singuzaphu, sithi thina abantu kabakhethe ibandla elizakwazi ukuthi libamele libuye njalo lihloniphe umthetho sisekelo wesizwe.
Le yinto egcizelelwa nginobhala jikelelwe bandla le The Patriotic Front uMnumzana Andrew Nyathi, yena uthi buningi bufakazi bokuthi uhulumende uyagxamukela endabeni zemthethwandaba.
Uma umsekelo sombuso sithi kakwenziwe so wonke umuntu kalandele khonoko, kuhlanganisela labo nabo abaphatha umthetho, kakula muntu ongaphandle or ongaphezulu komthetho. kungabi labantu ababona ngazathi bona bamele baphile besembusweni baze baye kufa besembusweni. Hayi, akunjalo.
Mele Studio 7 Johannesburg kwele South Africa, nginguThuso Khumalo.
Inhlanganiso ezikhokhelwa ngabatsha zezikhuthaze abasakhulayo ukuthi baphatheke kuhlelo lokubhalisela ukuvota kukhetho luka-2023. Isiphathamandla senye yalezinhlanganiso, iCitizens Manifesto, umnumzana Ashley Funye uchazisele uMike Wobe weStudio 7 ukuthi kungani kuqakathekile ukuthi abantu babhalise.
Ukubhalisela ukuyavota kuyinto eqakathekileyo nxa sirejistile ukuthi uyevota uyabusukwanisa uku-electa ama-leaders. Yikho lapho esidecida khona ikusasa lethu lekusasa labantwa bethu. So ukuvotela ama-leaders kuqakathekile ngoba yibo abantu abazamake sure ukuthi ama-policies aza-influence ikusasa lethu azahamba kuhle.
Sizwa inhlanganiso ezitshiyeneyo zisithi akukaphumi abantu abaningi besiyobhalisela ukuyovota. Abantu abasakhulayo bakhanya ngani abakwamukeli lolu hlelo. Kuyini okwenza ukuthi abantu abasakhulayo bengaphumi ngobuningi babo beyobhalisela ukuyovota?
Hey, ama-youth yiwo ale majority when it comes to a population in Zimbabwe. Ukuthi bona bengaregistri bevota, it's a very big political statement. It affects ikusasa, even election ngokwayo. Ngokubona kwami into esiyenza ukuthi ama-youth engabi esebafaka i-effort ukuthi eregistre ukuthi evote, indaba yokungathembi i-process ye-election ngokwayo. Khona kuyana kuyenza ukuthi abantu bengabi lethemba ukuthi bona bengaregistri bangavota, bangafaka i-change. And ezinye izinto, indaba ze-political violence. We have seen political violence kakhulu lapha eZimbabwe. Abantu bechaya especially 2008, even 2018 kwezinye indawo. So konke khonoku kwenza ukuthi kuyademobilize ama-youth.
Bengicela ukuthi uphosele amazwi akho enkuthazo kubantu abasakhulayo ukuze baqale ukwamukela lolu hlelo.
Ukuze sibe khona lapha esikhona namuhla akubuyanga easy. Kulabantu abafayo, kulabantu abalwayo ukuze sithole i-right yokuthi sibe sivote. It's a legacy yethu njenge-generation to protect that. Okhokho bethu, okhulu bethu, into abayilelayo ukuthi sikwanise ukuvota, mele simake sure ukuthi siyavota. And sikhangela ikusasa labantu abethu, kumele register ukuvota so that we elect ama-leaders alobuntu xa esenza ama-decisions awo. Ukwenza ukuthi lathi sithole imisebenzi, ukwenza ukuthi lathi sibe lama-health policies, ukwenza ukuthi lathi sibe le-housing ezinhle.
Umnumzana Ashley Funye ngowenhlanganiso ye-Citizens Manifesto. Kwezenotho lamhlanje sihlaziya umthelela weziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwe-COVID-19 eseziqinisiwe nguhulumende kulandela ukukhuphuka kwenani labantu asebehlaselwa yilomkhuhlane. Kuphatha njani abamabhizimusi? Izisebenzi zona ke? Asizweni uStandekile Mhlanga elandisa.
Isiphathamandla senhlanganiso elwela amalungelo abathengisa ezitaladini ebulawayo Vendors and Traders Association, unkosazana Debra Mkasa uthi lanxa bengamiswanga ukusebenza, imigoqo emitsha le iyabathinta ngoba sebeswele abathenga impahla zabo ngobuningi.
Sisendaweni ezisemthetheni sithengisa sisebenzisa ibhayilo yethu ye-City Council. So ozikhathi zokungena lokutshayisa kade kungakazi kuyanga ngakho siloko sisebenza as normal business, but kuza sikhathaza mbijana ngoba izidolo sezizavalwa masinyane. So ama customer yethu azabe sesiba manlutshwane ngoba abantu bayasebegijimela ngemakhaya. Ukuthi khona lokade sisithi ngama last dying hours amantambama ayikho lapho esithola khona ama customers asekwathola njengokuba kade siwathola kuqala, but njengenhlanganiso sikhangele siloko lati siyudlebe siloko sikhonjetize ama informal traders ukuthi comply ngakhona lokho ama regulations ukusanitize ukugqoka ama mask ukuba la ku social distance ukuthi bengaminyani noma bethengisa noma bethengisela ama customers we sympathize labona labo kuba affected like ama big shops.
Umnumzana Ambrose Sibindi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Congress of Trade Unions uthi ukuqiniswa kwemigoqo le kuzathwalisa izisebenzi amagabha avuzayo.
Sinanzela kakhulu yilezi ndawo zokudlela ukuthi ama restaurant yizo sibona ngathi zizaba affected kakhulu ngoba nxa sezivalwa masinya imali kuma restaurant isikhathi esiningi ibingena ngcono nxa abantu sebetshayisile imisebenzi sebeziphumulela kodwa njengoba sekuzavalwa ngo-6 kutsho ukuthi sibona ubunzima obokuthi inzuzo sizobe isangena sebathola imali ngokunjalo sokule ngozi futhi yokuthi lezi sebenzi sezizahola nzima. Sinanzele futhi ukuthi kule ngozi yokuthi izisebenzi lazo ezinye zingamisa umsebenzi. Sinanzela futhi ukuthi la ngapha kuzakhamisa i-90%+ yabantu bazisebenza so nxa sokulala imigoqo ekhona iqondile sibili kodwa ke sithi abantu bazathwala nzima ubana baqhubeke bephila lula ngoba izizuzo sibalahlekile. Phezu kobunzima esilabo impilo yokuthi ibuya kanye ngedlula yedlule kodwa iqinisweni imali lakusasa ungayisebenzi esingakutsho yokuthi kuphela singabekezele kwalesi sikhathi sicele enkosini ukuthi isiphathise kodwa sikucela ukuthi abantu khona okufakiweyo okufaka nala amaqhela ama-mask okugezandla kuphela okunanzela ukuthi singaminyana sikuhlonipheni ngoba singakuhlonipha lomkhuhlane uzaphanga wehle qhubeke futhi sibuyele kunormal business yethu. Sizwile njalo izisebenzi ukuthi lezi ezisebenza sizininga kakhulu ezingoku essential service ufanele lazo ziqunywe nge-50% kodwa kule ngozi yokuthi silamanye amakhampani esikwaziyo angabe lokuganga ukuthila sengathi hayi lina kuli 50% njengoba kulifika belingekho pheya khona soyilithole sokuzaaffecta kuizisebenzi lemuli zabo kulawo makhampani anjalo kodwa bese siqinisa futhi ukuthi amakhampani anjalo cele banakhuzeka nanzela ukuthi leyasiyo intando yomuntu yomkhuhlane abavumele behloniphe isinqumo esifake nguhulumende kodwa kungaaffecta iholo labantu lezo yisicelo esilaso kubachathi bethu.
Asizweni umbono kasomabhizimusi umnumzana Joseph Chuma olilunga lebandla lezanu PF ngalolu daba.
Okwakhathesi iziqondiso lezi kazibulali kangako amabhizimusi ngoba silokhu sivunyelwe ukusebenza sisebenza ama-hour athize kusukela ku-8 kuchaya ku-6 o'clock and nxa ngikhangele vele amabhizimisi amaningi ebesevala masinyane ngenxa yalokhu kade sokusenzakala okwezigebenga lezi bese zihamba zidubula abantu zisenza lokhu lalokhu okuthiyeneyo. Yinto esikhangelela ubana kumele kwenzakale ukubana sisenqabele uba nomkhuhlane lowo ungamemetheki ugcine njalo usisithwalisekala uklubhu njalo ngigcwayisisa futhi ubana ngabe uhulumende uyakukhangela especially abantu laba abanye ama-restaurant nama-takeaway abavumele ubana behlalise abantu phansi as long as besenza koko okufunakala ukubana kugcine impilo zabantu lokane sokuthi kona ama-standards awe-WHO aphinde akhangele futhi even amabhizimisi lawa amabhawa lawa ayimploy abantu abaningi asehlezi isikhathi eside lokhu evaliwe kuyalimaza khonokhwana ngabe uyabavulela akhangele konke lasema-casinos ama-gambling houses avule khona phana nako abantu as long as begcina iziqondiso ze-WHO kuhambe kunjalo ukwenze umkhonomi ungagcini lawo usukholapsa totally.
Inhlanganiso yabosomabhizimusi e-Confederation of Zimbabwe Retailers ibikwa isithi kufanele uhulumende achazise ukuthi imigoqo le izathatha isikhathi esinganani ukwenzela ukuthi behlele kuhle umsebenzi wabo. Kodwa inhlanganiso le ichayele uhulumende ihlombe ngokuqinisa lezi ziqondiso isithi kufanele njengoba inani lasebehlaselwa ngumkhuhlane we-COVID-19 lilokhu liqansa elizweni. Ngimele iStudio 7 ngikhonapha eWashington ngingusithandekile Mhlanga.
Singene kwezimvela kwamanye amazwe. Inhlanganiso ye-AfriForum isisungule uhlelo lokufundisa abalimi abamhlophe indlela zokuzivikela nxa bethe bahlaselwa izigebengu ikakhulu ezinsundu ngokubika kwenhlanganiso ye-Reuters kanye lentathelizindaba ye-VOA uFranco Puglis. Abezempilakahle kwelechile sebekhudaze ukuqiniswa kweziqondiso zokwenqabela i-COVID-19 ngoba lo mkhuhlane usumemetheka ngamandla kulelo lizwe ngokutsho kwenhlanganiso ye-AP. Sikhangele ebezihamba phambili. Kubhubhe abantu abathathu nge-COVID-19 izolo, njalo kwatholakala abalikhulu lamachumi phose amabili 118 belo mkhuhlane lo. Ugatsha lwezempilakahle luthi amalokitshi akobulawayo athi iNkulumane, iMakhandeni leNorth End yiwo ahlaselwe yi-COVID-19 ukwedlula zonke indawo kuleli dolobho. I-Reserve Bank of Zimbabwe yethule amagama amankampani agoqela i-National Foods wona ethi izawajezisa ngoba ejabhaze imali yakwamanye amazwe ayithole kuhulumente. Kwanele Mthwakazi, olivalelisayo, Muntungamilinkomo.